into yenzakala eAmerica abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo la kade bekhangela ngaye iAmerica izolo ngesizathu sokuthi nxa umuntu ngango Trump eza kuyakuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle kodwa okumqoka ukuthi uTrump udliwe njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi i-battle between a Republican and a democracy. It's a battle between the republicanism and democracy. America is a republic. It is not essentially a democracy. Hajj. It democracy, umbuso wabantu, umbuso kaZulu, umbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala eAmerica. Umbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho oqala. Umthetho uza ngaphezulu kwabantu. In a democracy, abantu beza ngaphezulu komthetho. So nxa kukhulunywa ngeRepublic kumele siku-understand sikuzwisise ukuthi iRepublic yehlukana kanganani leDemocracy. Ungaba layo iDemocracy kuRepublic kuliqinisa lokho. Kodwa-ke e-America into yenzakalayo kumele sizwisise umahluko phakathi kweRepublic leDemocracy. Then singakuzwisisa khonokho sesiza-understand ukuthi kungani iAmerica ilokho ekhokhona.